Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kuhlangula 2021 ngoKeith Duve. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abanamamaski athingi kokuspreada i-corona. Nakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshela omunye ukuthi gqoke imaski.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023.
Uhulumende uzama nje ukucasha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abasediaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition.
Kodwa abasekela ibandla leZANU-PF party yikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa amasashini kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze silimile siba lohlupho mpela olukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu ngulungulu lezinyoni yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegcikwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima awasazi isikhathi esiyisuthi i-lockdown isikhathi bani. Plus abantu abaningi abanamamaski athingi kokuspreada i-corona. Nakula muntu vele owasupervisor ukuthi otshela omunye ukuthi gqoke imaski. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela. Njalo abantu yona leyani number e-required layo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi bebikhona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathela kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba siko-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga le-committee yebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu bachayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo ke sebeswela amacustomer abo. Kube sokusiza ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selichayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalalele umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalalele umthetho ukhona ukuthi bazivikela. kuyafana nokugqoka ama mask le social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwa ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli umphathi ntambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe ngumnumzana Patrick Chinamasa obambe usikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF. Othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yedumiso Dabengwa Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele i-America iqale ikhiphe ama-sanctions. Okokuqala, kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama-sanctions. Yikho kumele siqale sesikubuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa, sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe nama-sanctions. Okwesibili, amazwe afake alama-antifake iZimbabwe ngaphansi kwama-sanctions malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela, bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njenge-South Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezu kwe-South Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna, bebezavala ingxenye kubo-America labo-Britain, bavule kubo-South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo. Sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izijezo zenotho.
Akula mntwana owesizalwane seZimbabwe esaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho la ikubana hayi xa bengasusa ama-sanction kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kube sosiba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebelesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe.
Wezemaphandleni namhla sisesigabeni sebulima West Ward 10 esiquka khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezigoqela indlovu lezinye. Inhlanganiso ye-Abacook Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcinisihlalo wohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole-Campfire.
Maze silimile siba lohlupho mpela olukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu, lezinyoni. yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu labo mpisi nawo bakhona sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu ma ngizikhangelele yizona ezilombonakalo omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lo nyaka ngikhuluma kunje nje kuwatheni yebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu
siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana ocharles banda wake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yi-solution yokuprotekta abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi yile ndlela yokuthi ama-game scouts labo bona babakhona khona le maitengwe babe ne-transport enough ammunitions ezokuyenza i-problem animal control
ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhonoko ukuthi kuyenzakale khonoko kusho ukuthi kungaba lobunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilagisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulandisa area khona le ku-project area kulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vinolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni le
inkomo zabo zihlezi zise emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongani abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthweni bekhona kodwa uthola umuntu useyeqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezala ziyethuka kube lezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezala zona zethusa indlovu seziswele ukuthi zibalekela ngasezibaleka zibuyakithi and futhi ezinye ziyete ezindeni kwele kutswana zisekele umangulwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kule ndawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zazingabuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapho amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlanga bezaziwanazo kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Food Trust ingakhuthiwa luhlelo olufanayo neviki ezayo. Unothando Pamela Bhulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AMX Foundation lesizo lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJango Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana aconcentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke esayidiscasayo le organization esebenza layo eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise ezikolweni
uthi kunenge afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe
siqalise nje ngezikolo ezingu-2 iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye izikole eziseduzane
baningi abathakazelela akwenzayo omunye wabo umnumzana Siyinkobe umphathisikolo weJangwa
ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi abantwana kanye labazali ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu ngithande njalo ukubonga uNomina owayefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelela
kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo singangangeni kusigaba esilandelayo sisihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane
kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamajumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba leli Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi silakho okubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplin Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu eWorld Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngokuzilayo esintwini. Silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube kustudio 7 kanye nakubalaleli baso istudio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Le mikhuba yezizwe zesintu kodwa ziningi kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabohamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni. Kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila ukuqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela. Uze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda. Kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo. Kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwa uzoba lomsila wendwangu. Kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ye kwino esingathi kuyazila sibili esintwini
okudaleka ngenxa yemizi ngemkhuba yemizi. Uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnumzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe isisitsho ukuthi kusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila. Njengoba sisizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile. Kweminye imizi kuye kuthiwa nxa isekuyenzekela itshonele ilanga ingaphandle iwatshiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda. Ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo. Izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni. Bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa. Njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa. Nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho baba Ngwenya.
Kuba le zinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo. Njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana. Kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inye into kodwa uthola ukuthi mhlambe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama. So kusukela lapho na njengomkhonyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazala noma likababazala. Ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi ifika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti. Ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo unandi.
Sima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
besilo mnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlangane nesi ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo silo ntungabeka inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Siyahlangana ke njengenhlala yenza namhlanje kamama kuyinsonto kunje nje. Ngiyazi ukubana bakhona abanye asebelindele ukubana balizwe leli lizwi. Nkulunkulu asisiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni weStudio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni. Ngiyakhumbula ke kuleli isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 isaqala ke uverse 44 kuverse 47. Sikhulumile ke kwelindileyo ithuba sakhuluma ngabomndeni ukuthi indaba lezi zokushela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya. Sibananze sibanelekekele. Ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo. Emzini yabo baphuma baya ethempelini. Yabo kulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya ethempelini kasisahlangani labomndeni kuphela. Kuthi abaqhubekela khona ethempelini besabelanda. Baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu. Azange bakhethe muntu. Azange babadlule muntu. Baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo. Kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye ethempelini, inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni. Asithi ithempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo, kumbe lona ilizwe ingabe yibiphi lapho abantu abahlala khona. Abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesayanakekela ke isizwe. Lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu bedubeka insuku zonke beswela lokulalokhiyana elizweni. Okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu. Into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa. Sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu. Ngobana umoya kaNkulunkulu kakuphakathi kwabo. Ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutsho ukuthi uvele yena inhliziyo kalayo. Bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa. Omunye wake wathi kimi ngenye imini, uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja. Kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asike. IBhayibheli kalikhulumi into engayisiyo. Kuthiwa bahlanganyela izinto zonke. Behla izinto zonke yini? Izinto ezithinta impilo yabantu. Nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke, izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu, basesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bayakuthanda ukuphila ngcono. Zinuka amakhwapha ikakhulu wena olulutho ongabelana labanye. Iyabelana labo awulahlekelwa ilutho. Kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa-ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu. uNkulunkulu-ke asibusise nelizwi lanamhlanje kuze kube naphakade. Amen.
solo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalayo kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliamente ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo amalayisensi okusakaza. Idale leParliamente lisanda ukwamukela lolu hlelo. SiloNcube kuhlelo ukuthi asitshele okuningi. Philani, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudale leParliamente bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idale leParliamente ayizange iluphathe kuhle, ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina i-Broadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku-Broadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yibo ababizayo ukuthi kathi abafuna uku-applyela ama-licenses sebenga-applya. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ay umuzi ilo lalo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani, njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelelele ukuthi khona ba-amende i-close lay eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelelele ukuthi impendulo kumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangele udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-SABC. Ubona nani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala kuka uhulumeni nalo ukuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kule nto yabo abayikhangelele ukuthi bathi bafuna ukunika ama-licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano labo, hayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama-broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna uku-broadcasta banga-broadcast.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Philani, gqiba ingxoxo yethu.
Amagama uma ugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli, hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-community radio stations ngendlela eqondile, ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi, yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyenza.
Kugandaba, sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhathi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olibalulisayo ngenjabulo. Igama nguMaigobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe, ungadinwa kusasa. Singakagqibi kuhlelo lwamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi kobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Walivalelisa ngokhipu stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.